atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho okushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibile ngakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphulukisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuni ukumnika ithanda. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona singabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona, Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF seyekhona ngokuthi ayesabi i-40, ngathi ayesabi ngitshona kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu eMathebeleland South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe. Mhlaka 16 kuLwezi ngomnyaka ka-2017, ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko, ibutho labantu abaningi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe atshiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe, kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa, wathembisa ukuthi uzaguqula okuningi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano lokhu angenayo akulalutho okushintshileyo, utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni, sibile ngakutshela konke, uvukuthuthu uyele ekhaya, but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota, so lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungakuxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right, ngoba anti phela babe bevuka bezihlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota, but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right, ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizihlalele, ngizigwejisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo, igrocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi, angiyiboni sibili problem yangkhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze enye iplan engcono yokuthi, ngoba abanye uyavota bayehlulwa yimali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya besiyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngale, kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esidlulekiwe ikuvota ku-Facebook singayi ukuyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli uEmmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalwa, uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Namhlanje nxa sikhuluma ama-factory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungaphi?
Umnumzana Dan Moyo okubandlale MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ulemibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emerson Ndambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USibanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuchiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo indaba yokuthi kuthiwe ngiyami ngedwa. Iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenyeka yisilo lila muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya, sibone ukuthi lokhu esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda, sivumelane. Phela kukatekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asitsho ukuthula lokhu okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyathuseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokho esiyikho khona. Kathesi uyangikhola ukuthi lo muntu sikwangokuthi ukuthi uyasuthiseka.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza imvile baba kaphezu. Kodwa singathi akuyakhe imithe futhi siyazi zathatha isikhathi eside. Asibekezeleni, sinyamezele.
Akwaziyo ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma labanye bakhe abagoqela uSikhuqa Mfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwao ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga eGeneration 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe, hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okunenge sixoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
IZANU PF ekhona kunye-dispensation ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi ababekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba bantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela ngemisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima. Ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu. Kungasi ukuthi khona iZANU PF ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba uEdwin Mnangagwa iyabesaba. Sikhulumele ukuthi uwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza okufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho lethu zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani khonapho?
Sikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuZANU PF yayizolo. Yibo futhi njalo abantu abenza ukuthi ilizwe libe lokunzima lobe simkhangelelile. Njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende akhangele futhi njalo labantu abasebandleni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele kobesilwa ngendlela engazi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo
kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba inkomo
hayi akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele bajikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esikutho ikuthi upresidenti nebandla lezamkeli sizaphumelela kuphela noba kunokuzima okunjani
pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu
hayi ibandla lezamkefu alikhuthazi ukuchaya abantu lokuba nje kusenzela abantu ukuthi singabalandeli kuphela nje hhayi kwakuchaya kapotiwatabo akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza ukuchaya sebesesikwenzela ukubuthengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba labantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface azidlala singakhali ukuthi abantu bade bedisiswa njani ngaleyo ndlela ama-ministries badezanwa njani yikho kuphekadinesi kutshoyo asitho ukuthi bangaitshaka kumbukuthweni izanupiefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho
umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanupiefu sixoxe laye esefilaphosi esabelweni se-Mathewan South
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Kwamanje sike sikhangele okwenzakala ezabelweni izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane lendlala embi njalo umumbu esezuthola ovela kuhulumende uphehliwe izifuyo lazo siqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
izakhamizi eziqoqelazo zithi umangoyiselala eziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe unkosikazi Thalia Ndlovu isakhamuzi sentepe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa
indlala inkulu kakhulu lo nyaka akula nto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana loba la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kunzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi
amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Makimoyo isakhamuzi semawane oleminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu phehliwe bathwala nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu
iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benolala siwahola amanye siwahole ebolile siwakhiphe sipepe uyezuzigogo kwelilodo elinye lonke amabele lonke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya manje mina ngingugogo nginje yayithathanga
umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokuthulela kwamanzi esigabeni sabo
ukuthi singathi siphila kuhle emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo yilana lerusi siwagebha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye ezibayenza imithombo kunathi sinkomo banathi sele mbuzi sibe lathi sesikhelela nxa siphika lapha ekhavele serusile avela kulabuhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zawuthoma uyufile ngendlala
izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlela sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka inzima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed nokuzinika utshani inhlanganisa utshani le-stock feed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla lesawudu. Hhayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo, ngokuningi vele zifile zivulwa indlala, la manzi ahlupha futhi.
Sinesakhamuzi seNtepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kuyinde seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha uchayele uvale ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures lokwena singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela. Ngoba lapho kugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumila futhi.
Ukhansila ka-Ward 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa uZulu emaphandleni, iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolu inhlelo njengokhanseleni lwenzayo, ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo, ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Sethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-budget ka-2020 ngolwesine, umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uZulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala. IZulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtepe ngu-Albert Ncube.
Sonke isikhathi sabesifazana silo sithandekile Mdlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-Finance Committee. Sicubungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivusa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009 khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuso ukuprint ama $50 kathe sokuprint ama $100 sokuprint ama $500 sokuprint ama $1,000 kwaze kwathola ukho singasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabana babesithi sesisevile ipension sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho abaselalutho lokubamba. Lalabana abanye abathengisa inkomo besithi wathi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa izangigcinela labazukulu labantu abami abaselalutho lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile ngeke siyibalekele. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inyi currency sengilungise inyi dollar esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa iUS dollar sesisebenzisa iRand sesisebenzisa iBotswana pula lokuthi bakusitophelani khona ku good news. So bazathi khathe sokulungise inye sisuke kuzim dollar saya ku bond note saya kuma quintillion nayo lawo saya khathe sokuma RTGS kakuthi parties ilizwe nxa lisiba le currency lisiba le mali asike ukukhangela umzekeliso wamarandi. Irandi lokhu ngazalwayo mina ngalifici irandi likhona. Khathe sezenze ndomzukulu. Angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivuke selingama kwintrillion. Lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo. Irandi lokhu liqinisa. Kanti ethu le hlala itshintshatshintsha isekelwa ngani? Imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo. Eyabe ithengiswa izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi ethu i-currency layo ihlale iqinile. Thina silani esikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile. IZimbabwe yonke jikelele.
Khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu ezigabeni zabo? Nxa lifika kuma-constituencies zenu lapho abantu bahlezi njani?
Ngikhuluma kunje i-disaster sihloko sami. Ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthi ngama-child headed families, ngikhangele lalo ugogo osetshiyelwe abazukulu. Not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu bayeGoli, etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana, abazukulu sebeselele ugogo. Ugogo kala plan, ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo. Umthofu uyimalini ukuthi ahambe eyithatha, ijikele iyimalini, impuphu iyimalini. Singakhuluma khangela kuma-constituencies, kuyesabeka, kuyesabeka okunokumangalisayo. Lalaba ababenayo imali yakhona ivuka ekhathesi layo kayisathengi lutho. Noma kade ugcinile usithi hhayi mina senza usebenzisa imali yami sengikuphenshini kayisathengi lutho. Sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo, kumbe mhlawumbe kabakwazi, kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha. Bona babe lokho begijima lezi moto behamba up and down bengaxoxisani labantu ukuthi babone. Otherwise yi-disaster. Kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni. Abantu kabasela lutho. Abantu sebexakile, not ukuxaka kokuthi futhi ube nomzimba omncane, but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni. Abantwana bazabe belokho bekhala. And ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama, ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ngizawudlani. Sabhekana nemali zama-school fees, sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke, sifuna amanzi, sifuna amagezi, konke khona kukwesi sikhathi sithole nemali yokuthi sibhadale.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC, njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Sike singeneke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa, lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Ngelela balaleli nabalandeli obingelelayo nguladi.
Ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Shaya,
Siyazi ukuba ubucula umculo kamaskandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile uhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umaskandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kamaskandi, akulanto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili umaskandi ne-afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingake njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi inyama yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afropop.
Akusitheleke ngamafitshane ngengoma yakho entsha le ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. Ingoma le sinyama yembongolo, the time ngibhala has been khumbula kudala amatshe osancwebeka bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi nyama yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi kuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Sikesiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yekhasikilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu le-Highlanders libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele-FC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Herentals 2 Mushoani Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Sizangakehlukane wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatholini South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalelisayo ngu-Kips Dube ngisithi asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.